mina yimo ukansela uSolomon Mkhune moya wakobulawayo hayi bantu bakithi besifike isikhathi njalo sekefule sisimuswi lomnyaka omutsha hayi silisusela umnyaka omuhle omutsha kanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asishiyananga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka gcina amanzi ethu ngoba okwamanje asikatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu kanjalo abahambayo bachiye iminyango yezindlu zabo bekhile ngoba amahlela abhadlile kulezi nsuku zesikhathi sekhefu lethu semosi libe lenjabulo lentokozo ngesikhathi sekhrismas bantu bakithi siyabonga
mina Senator, you know, former Senator, I saw you believe Kaule. Everyone that is going to be a provincial member, it is a avant won't get up to Kala and Choloto in recent Kaelis Babi, won't get a banner, but I'm not and don't know if you know the issue. It is very Kissing with the Elis Shirakun, in Postilabusi. Yeah, that would inform me, 2018, the best. Kuzo konisikade kusukulumisa kangela ishelo kangela konke okade kangela ukangela okade zikukhangela phakathi kwelizwe leZimbabwe okushuphayo lokulungiswa ukuthi kulungiswa kodwa kindawonye ngibona ngathi langena ku 2019 ikhambi sisindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu ngithanda ukuthi ngishayele ngalo ngishisele inkathelo zindaba ze 2007 ukumnyaka 2019 omuhle ngenhlelo zabo ezihle ezifinyelela kuzulu wonke ikakhulu ngangikhangela mina njengami ntezigabeni ngapha ngaphandle abantu balalela u-studio 7 awulamnye umsakazi abawulalelayo u-studio 7 umsakazi omuhle kakhulu ongelabandlululo ongakhethiyo abantu bazokwazi bekuchothosa u-studio 7 kodwa u-studio 7 siqiniso lelo unika amathuba wonke abantu amabandla wonke ezombusazwela abantu bonke abavelela ngaphi langaphi bonke balebathuba ukuthi bemele ihlelo inhlangothi zabo kungela kukhetha ukuthi lo iwaleli bandla lona ngalilyalo ngokunjalo mbasisela sindi umusa oka-2019 singabaqinisa ibaphathise ibanike isiluso sempilo.